Sithanda ukubonga i-City Council kanye lohulumende kanye le-local government esithe yavuma ukuthi kuvulwe u-5000 simsebenzi njengathi thina esizisebenzayo sihlangene njenge-informal sector working group yakoBulawayo, ama-association atshiyeneyo savumelana ukuthi i-City Council isidukile ama-bank. So nge-Monday kusasa nje kuvukayo kungatholakali umuntu emgwaqweni esebenza ukwenza ukuthi sivulele i-City Council iqalise ukusebenza isidebele. Bedeba njalo ama-bays thina ngapha njengezinhlanganiso njenge-informal sector silama-list yethu esahlanganisileyo sisebenzelana kanye le-council esizabe sesiqalisa ukuthi si-allocate abantu lapho abazabe bethengisela khona ezindaweni ngezindawo ezithiyeneyo. Silo-5 avenue sizosiba lo-backtas lapho kuzabe kusetshenzelwa khona up to lobhengula. So siyaxwayisa sike sasingena emgwaqweni sihlanganelana namapholisa kanye le-City Council. Sixwayisa ama-members ethu onke asemgwaqweni ukuthi ngomvulo bengathengisi kuze kumelule iviki iphele i-City Council isebenze bengeniswe ngokusemthethweni bonke esibatshelile bonke labathengise emavrandini.
Laba-ke akade sebegcwele idolobho lonke babuya ngaphi?
Abanye kade sebegijima lapho kule mali khona edorobheni kuma-CBDs besiyathengisela khona kodwa bezezindawo zabo. So labo sibatshelile njalo siyaqonqosela njalo ukuthi buyelanini ezindaweni zenu abade lithengisela khona. Bakhona adebete abakosokusika abalamalayisensi abakosokusika bakhona abentumbane bakhona abanye abasima abalamalayisensi kwezinye indawo kodwa de sebeminyene lapho kungavunyelwa khona. So siyacela sicelisisa ukuthi ngababuyele ezindaweni zabo beyithengisela kuze sibone kuhleleke kubonakale abangelandawo yiba bazafakwa. Njalo ekufakweni kwabo kulabantu vele ababezele bethengisa khona phana emakhethini besizaqala ukubanika sincediswa i-City Council i-database ikhona. So abangakarejisti kuvuliwe e-Dartmoor office ekuBus Street duzane legodini laphana ukuthi begijime beyebhalisa ukuze bebe ku-waiting list. Njalo legodini sokwavulwa bakhona labo abangena khona exercises being done ukuthi abantu bezelisayo bengene bethengise. So siloyisa ukuthi sibe loBulawayo omuhle, uBulawayo green, uBulawayo ozasinika isanithi e-right. Sinanzelela ukuthi sine-cholera kulezi nsuku sihle siyizinto masinyane kuBulawayo kadinga kabhasi kangako. So sizama ukuvala sikline uBulawayo yethu buyele kube nguBulawayo nalwana wama-kings and queens. Singananzelela ama-kings and queens abantu abahlala besimati so that sivune ukuthi sihlale sisimati.